Inkulumo yokuthandabuza obukhokheli bebandla leZANU-PF leliphikisayo ele-MDC ludaba egudwini kwabanenye abadabuka emkhonweni waseMandebeleni. Abanye bethi zikhona inkokheli eMathebeleland, kodwa abanye bethi izwe ngokwalo alila nkokheli eziqotho. Umnumzana Obert Ndlovu, isakhamuzi seNketha, uthi inkokheli zikhona kodwa ziyethuswa umkhokheli okhona khathesi elizweni.
Inkokheli zeMandebeleni zikhona ziningi kakhulu, kodwa ubugwalo sobukhona lapha ngenxa yomumo wenalo, ngenxa yenkokheli yethu le ephezulu nale yabathi ngu-ED enini lanini yabaqedayo yabaqeda khathesi nanku ulwisane lomfana kaNdiweni uChief sebe sesaba ukuthi bephumele egcekeni.
Umnumzana Morgan Shumba, isakhamuzi sakoBulawayo, yena uthi abantu abaphiwa amathuba alinganayo.
Abakaphiwa ithuba abantu besiNdebeleni ukuba bephathe. Aluba kuyavuma kube le term okunga-introduce ukuthi hayi setheni item leya sike sipheni abamashona, enye item sike siphe abantu besiNdebeleni. Kulapho ekade sizavuma ukuthi hayi ngempela kula bantu abanjalo eMandebeleni. Kathesi asingeke sikhomente because abakaphiwa lelo thuba.
Uqhubeke ethi umbuso wezabelo uzaveza ukuba ubukhokheli bukhona.
Abavulelwa amathuba amahle eMathebelelendi, labo beziphathele indawo yabo, kulapho abazabona khona i-leadership. For now we cannot asingeke sikhomente ngalokho.
Osakhulayo wakoBulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi zikhona inkokheli eMandebeleni, labo abathi azikho bayaphosisa.
EmaNdebeleni ikhona inkokheli engabuseZimbabwe. Lokho kukhulunywa ngabantu ukuthi eMandebeleni akusela nkokheli engabuseZimbabwe. Zinkulumo zabantu njengoba ilizwe lile democratic space, abantu bavunyelwa ukuthi bakhuluma bakufunayo. Kodwa lo othe eMandebeleni akula nkokheli, hayi uyaphosisa ngombono wakhe. EmaNdebeleni inkokheli zigcwele, njalo mina ngiyiya khona inkokheli enzakusa ilizwe leli leZimbabwe.
Umnumzana Thomas Sithole olwela amalungelo oluntu uthi ubukhokheli buvele abo ezweni jikelele.
Mina ngibona ngani uma sithi kabukhe eMathebelelendi siyabe singakhulumi iqiniso, ngoba uma sikhangele ilizwe lethu nje jikelele kukhanya ngani vele ubukhokheli kabukho. Ngikutsho ngenxa yokuthi khathesi lapha esesikhona njengelizwe akula okuhambayo, konke kubuyele emuva. So kutshengisa khona ukuthi ubukhokheli yiyo into engekho.
Umnumzana Mandla Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uvumelane lo Sithole.
Lapha eMathebelendi ukuthi sithi akula bukhokheli, siyabe sikhuluma nje akula bukhokheli lizwe lonke. Kuqaleka phezulu khona ngalesigodlweni, uyehla kusiya phansi. Ngoba ngasikhuluma ngobukhokheli, siyabe sikhuluma ngomuntu omela abantu. Abantu esilabo basezikhundleni kuphela, kodwa bakhangele ukuthi basuthise izimuli zabo.
Ukubhubha kukadokotela Dumiso Dabengwa kubika kuchiye isikhala esikhulu sobukhokheli ezweni, kodwa abanye bathi inkokheli zikhona kodwa aziphiwa amathuba aqotho okuba babonise ubukhokheli babo lokukhalipha. UNduna Felix Nhlanhla yamaNgwendiweni ubikwa eyiyo inkokheli yomdabu ekhona okwamanje emela abantu, bethi abanye bahlehlela emuva besesaba umbuso okhona ezweni. Izolo ekhuluma ekoBulawayo ngensonto yomthandazo ezweni, uMongameli Emmerson Qambutso Mnangagwa ucele uZulu lenkokheli yonke ezweni ukuba bakhulekele ilizwe. Kodwa iningi labantu lisola umbuso wakhe, bethi awuvezi ubukhokheli obuqotho ngenxa yembali yakhe yayizolo, ikakhulu ukuphatheka kwakhe kumbhuqazo wegugurawundi angafuni ukukhuluma ngakho. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.